isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kumfumfu 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abophe njalo achaya kabuhlungu inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabeZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa izibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapolisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapolisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapolisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DBD.
Engakusho ukuthi kushuthi yingabomu amapolisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affect abantu abantwana baseZimbabwe, kodwa amapolisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. I-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi kungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapolisa esigodlweni samahofisi yaweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikhundleni simasikhangela iZANU-PF sikangeli MDC masi kubheke ngelinye lihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi MDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikangeli iZANU-PF layo ila makhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku state house.
ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khonapha kuma-elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume esingathi ku-political jacket, sifocuse as a country and sikhangelele ukuthi lawo ma-politicians since sibanxusile bazoba khona and sikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu i-Civic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla zeZCTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weZCTU kuWestern Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi zibonise ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ukuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwedlo kungathokozi kwethu ngepolicy eyalethwayo ukuthiwa yi-monetary policy eyalethwa ngumavuthi ugavena we-reserve bank encetsana lominista uMthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi sithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga leZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebuyile and njalo abantu bakhona ukubuya abaningi. Ukuthi nje izolo kusukwaba nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile leyi demo. Kodwa ke abantu abaningi abakhulalelanga khonokho babuyile abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqomboso yasendaba leyi kuyini, sikonona ngani, sikonona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminista wabo uminista of finance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa, sikhuluma nje umongameli we-union yethu utshayiwe nje eHarare, kuyasidanisa kakhulu. And ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adla kwizimali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokucula ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZCTU, abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomiti yeZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye laba amabandla aphikisayo sebesole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwenkokheli yeZCTU lokho besithi Kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Victemba Mpofu.
Uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusobe kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile etown kuzo demonstrator ukuthi bahambe bayathatha ama leaders ze CTU oJafethi labo Mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena etown besibona yikho kodwa bebefuna ukuthi abantu begcine sebenza udlakela nge ubona bese bevumile ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera kangcono phela abantu bengasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lasedolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo lika-section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifuna ukuhlangana egwanzura hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu babobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi khona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi khona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngakuphela komnyaka. Ende lokho kutshengisela nje clearly ukuthi ngikhona hayi ngumuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu laba bamsupporti abantu baphakathi lapha eZimbabwe labantu baphandle and yikho kuphambanisa ukuthi ngikhona intuthuko iyenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Victemba Mpofu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC njalo ungusenator weMathebeleland South sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. iKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga ukuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko weKFC lo uza ngesikhathi amankampani amanengi evala mihlala malanga emadolobheni atshiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amanengi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lechukela, amafutha okupheka, iflour, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Womgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce eMathebeleland umnumzana Golden Muoni uthi athole nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Ah, lokhu kathesi kuyahlupha because ila makampani amanye avalile amanye maningi they are still open, but indawo ikona lapha indawo ye foreign currency iyo iyahlupha kakhulu chama kampani akwanisi ku replace ama stocks amakampani asakwanisi ukuthenga because of the shortage of foreign currency. So u finance minister new professor Mthuli kathesi use Bali Indonesia IMF, so we are very much sure that uzalumisa lokhu in the shortest period of time so that abantu bazaphumula. We are not going to slide back into 2008. So kathesi yes kunzima akukho right because amakampani avalile abantu also they are now into speculation abantu bayathenga kakhulu. So there are many number of factors which are pushing all these problems, but we hope to put our right kuzalunga. We are still waiting kuti u finance minister uzaphenduka uzahlala phansi ngaba amabhizimusi silungise indaba le
indaba ye foreign currency okhuluma ngayo njalo amankampani amanenga khala ngayo ingalungisiswa njani kahle kahle
that is kulungisa indaba le. What we need to do is foreign currency to be available. We need to start also produce internally and also export to start to invoice amanye ezinye ama countries in the region and beyond. But as long as amakampani they are not able to produce in full capacity, foreign currency is super for a long period of time. Okunye futhi government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli uadresile konoko in his TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, African Bank, they've accepted this program. So, kathesi, we are praying that put our right.
Umnumzana Golden Muwoni ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ye Zimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMathebeleland. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko, yena othi amankampani amanengi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela.
Amakampani amaningi avalela ukubana abantu bafuna ukuthenga nge-RTGS lamabhondi okuthi ubana bona bazehlule uku-restocka loba ukufaka ama-raw materials ukuthi bakhonje besebenza. So bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uya ngani, kungaba le-rate ekanyayo ukuthi sowuyi-rate or esingathi i-stable rate lapho kuze kuvunyelwane ukuthi i-market rate le abantu bengawoperata bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholile into zonke abazifunayo behlanganisa. Ngakunjengakathesi okwenzakalayo amakampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungelalutho phakathi kusuthi sasikampani ayifuni. Kodwa kusekwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa amarate el-US dollar le-rand ayawa kungakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engakawi.
Abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano, yikho esesibuyela khona na ngokubona kwakho?
Hayi, okwakathesi singesaba ukuthi singaya khona ngale kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomkhonomo akukakhombisi singaya khonale ikakhulu nxa yehulumende loku eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe yena avimba athi ibhondi le yesola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika efuel ngemali yona leyo bhondi ekonele kwanisa ukusinika amagesi ngaleyo bhondi lokhu esibhadela ama-taxi ngaleyo ilanga uhulumende nazayehluleka ukwenza khonoko kuzokuthi ukuthi sesingenile ku-2008.
Ubona eqhubeka uhulumende esenza khonoko othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani?
Kathesi usithembisa ukuthi yena usekhulumisa amabhanga le-African Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwa amadola alingana le mali zama-RTGS ukuthi kubana kungaba le-stability ngoba i-panic ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yesiyesaba kakhulu nxa kungathiwa isisisiba ledola 1:1 njengokutho kwabo hayi into zingabuyela la makampani angavula qasa usebenza ngoba basho ukuthi bakwazi ukuyalithola idola bezistoke belungise ama-valu. Ngoba ukuhlupha kathesi ukuthi siyakwazi ukuthi bhondi ngalingeke libe yi-1:1 le-US dollar.
Umnumzana Reginald Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kulivestoko lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela amahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele Doctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesehlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika umnumzana Mohammed Juji waleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe uthunjwe namhlanje ekuseni esikodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu kodwa uhulumende uthi lokho akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezano PF endawonye lomela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda we MDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovemba lokhulumende ngena kuze kube namhlanje usebuleke imali efika ku 5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka usebuleke i 5.5 billion dollars na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okuthi elizweni elingange leZimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikweleke kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi siloku silokhulumende othanda ukuboleka izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona sikhuluma ngokhulumende ohamba ukuyaboleka 2 billion dollars ku Reserve Bank of Zimbabwe yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million. And sikhuluma njalo ke lo kumende uhambe siyaboleke boleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo eParliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili yikho okuthulanayo kakukho okunye amangala ama inconsistent policies khangela ubone baphe i monetary statement last week sibona sesehlukanisa iRTGF kanye le Nostro account. Now ukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo ukuvuma ukuthi imali ye US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1 to 1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi ikwehluleka yini kwezano PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa Swanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona kodwa bengithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolu ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama technocrats kuma ministries akhiya njengeminister of finance iministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhonoku singasikhangela ukuthi idagala kithi umthuli Nquzi ngumuntu oyingcitshi kulelo banga lezimali ngokunjalo ithuba ulinikiwe umthuli Nquzi leslogan sezana PF ngabanakasazi ukuthi sitshawa njani is not a politician but umuntu owazi umsebenzi wakhe sithe thina ubaba upresident uthena umthuli Nquzi azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele weza kuyeshula laphana laphana ebelokhu ihamba lakho itshintshatshintsha kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zafaka khona kakhulu into kumumo lowo ubulimele kakhulu konke kona kumumo wezimbabwe lowo umumo kade ukhanya ukuthi ubuzefike ebangeni elibi kakhulu kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNqube umthuli ukuthi ivuno usekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basabhothe nje uhlelo lolu balimaze bangabomo besenza ngabomo ngiyakhangela izinto ezenzakala kahle ezokukhweza ama-price landi kulokuhlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ozokutshenga ukuthi kulesandla esibi kakhulu isandla singafuna ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu yebo phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle ungakhangela likhangele ihlobo zami ukuthi even lanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu sibe buthize kodwa kusafuyabe sephethe umntwana sethi hayi sokukuhle sokumnandi sokukonke sokurayit but lapho khona abantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile umthuli ayenze umsebenzi wayo into esiyikhangeleleyo ukuthi amphile umthuli Nqube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiwo mpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke ukuthi imali ivele ngathi izinto vele zimbi azivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu
ye yeah, mnumzana Sibanda sike sezwa umnumzana Obhethi Mpofu yena enguye ophethe ezezana PF sithi thina okwenziwa ngumthuli Nqube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi umnumzana Mncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenza
ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Nqube ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation address ngamtshela uProfessor Mthuli Nqube ngathi mina uzazoresigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko yikuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp
nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo mnumzana Gawule
Chris ngiyamuzwa umdaweni lapha ngiyabonga Sibanda izinto ziye ziletha zibe iqiniso sibili ngiyazivuma ngiyazamukela kodwa ke amasela Sibanda akhona ku MDC kumbe into ku MDC kuzani PF wonke wakhona la ngapi le wathethe amasela khona yonke indawo akhona
amasela umehluko yokuthi awe MDC kaTshonti esikhwameni sikahulumeni
njalo ngiyavuma khona isela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ningelingaphi eliqethe ngaphi lizavela
Umnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla leZanu PF ube xoxa endawonye lomela iBinga South edalele parliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili amapolisa namuhla atshaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana lemaswingo lemutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yini inhlanganiso Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.